Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 29 kumabasa 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
This is the largest jobs plan since World War II. Create jobs to upgrade our transportation infrastructure.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe usefeze okunengi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana leCOVID-19 kanye lokusungula imisebenzi.
Less than 6% of the president's plan goes to roads and bridges. It's a liberal wish list, a big government waste.
Kodwa abebandla eliphikisayo lama Republicans bathi ubusa ngendlela abangavumelani layo.
Ujaji nxa enganika umuntu ibheyili uyabhala i-order leyo kufanele ukuthi iyethayitshwa.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party akhululwe inkantolo ye-High Court kobulawayo izolo ngemva kokuvalelwa entolongweni okwedlula inyanga. Kube lokufuthelana ePhalamende phezu kodaba lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe isefeze okunengi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. UGibbs Dube usipha lolu daba.
UBiden wethule lokhu izolo kusihlwa kwelemelika edale leCongress lapho atshele khona abantu bakwelemelika ukuthi usezamile kusikhatshana engene ehofisini ukuguqula indlela ilizwe ebeliphedwe ngayo nguhulumende kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. UBiden owethule umbiko lo phambi kwamalunga edale le-House of Representatives lawe-Senate amalutshwane ngenxa yesimo esibi sokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uthe ungene esikhundleni sikamongameli ngesikhathi umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots in the people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Go and get the vaccination. They're available.
UBiden uthe kulenhlelo ezinjengokunika abantu imali ebizwa ngokuthi i-stimulus package ethulelwe abantu ukuze baphume kulokhu ababhekane lakho. Uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulungiselela abantu impilo engcono ngokuba nenhlelo ezinjenge-American Jobs Plan okumele ipasiswe lidale le-House of Representatives lele-Senate.
This is the largest jobs plan since World War II. Create jobs to upgrade our transportation infrastructure. Jobs, modernizing our roads, bridges, highways. We kept our commitment, Democrats and Republicans, of sending $1,400 rescue checks to 85% of American households. We already sent more than 160 million checks out the door. It's making a difference.
UBiden uthe ilizwe leMelika selibuyela kunhlelo ezinjenge-Paris Climate Agreement yalahlwa ngurhulumente kaTrump. Ukhulume njalo kabanzi ngokwehlela uGeorge Floyd owabulawa lipholisa eMinneapolis abantu batshengisela emgoqweni besola izenzo ezimbi zamapholisa. Kodwa omele ibandla lama-Republicans uSenator Tim Scott wethule imibono yebandla leli ngokukhulunywa nguBiden usole kakhulu amanye amazwe kaBiden.
Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges.
Abakubandla lama-Democrats bafuna ukwenza santando phansi kohlelo lolu. Kabasoze bakhe amabholoho. Lokhu kuzatshabalalisa imisebenzi.
Job killing tax hikes in a generation.
Wodabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni, uncomce kakhulu okwethulwe nguBiden.
Uqinisile lapha umongameli uBiden ngomsebenzi asewenzile nge-100 days. Uqinisile sibili ukuthi yena engena ukhangele kakhulu i-vaccine le ukuthi abantu bahlatshwe bavikelwe emkhuhlaneni lo okhona.
Uphinde wathi uBiden ukhanya ezimisele ukusebenzela uZulu.
Kanti-ke njalo nxa ikhuluma ngokuthi i-economy siyabona ukuthi abantu bathola lokho kuthiwa i-stimulus baphiwa izimali zokuthi lakhathesi lokho esikhuluma nje bayazuza abanye laba abangasebenziyo laba abangelama-rents. Ngibona ngathi lapha uqinisile sibili kakhulu, uyichaye ekhaleni sibili kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kule Melika.
Singakhangela i-American Families Plan. Leyo icho ukuthi mina ngokwami nginje abatwana ngisemsebenzini sebengathola ama-daycare abambekayo, ngoba kade sama-daycare amaningi ngathola ukuthi umntwana ole 1 year kusiya kubo 6 years uyabe ebhadalelwa ama-$1,000 a month for i-daycare. So lokhu kuzanceda ukuthi ama-daycare cheap, njalo abantu abaningi xa ethuza qhatsha amanye ama-teacher lokhu kuyatsho ukuthi abantu abaningi bazathola imisebenzi.
Bekugcwele abezomvikela kudala le-Congress ngesikhathi uBiden esethula umbiko wakhe kulandela ukuhlaselwa kwendawo le ngabalandeli bakaTrump ngozibandlela lonyaka befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kusenjalo uSenator Tim Scott onguye yedwa uSenator onsundu kubandla lama-Republicans uchiye inengi likhuza umhlola enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter ngemva kwamazwi akhe awukuthi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo eMelika. Okumangalise abanengi ukuthi ngemva kwamazwi la uScott uphinde wathi yena njengomuntu omnyama uhlala ebizwa ngamagama obandlululo ngabe bandla elibusayo elama-Democrats. Iningi lithi iMelika ibandlulula ikakhulu abantu abamnyama kusukela endulo besetshenziswa njengezigqili kuze kube namuhla. Akula muntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba ngamachumi amabili lasikhombisa 27 ababanjwe lumkhuhlane. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lasebetholakele belomkhuhlane lo selokhu ufike kuleli likhwelela yakunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,191. Asebebhubhile bayinkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,565. Abahlatshe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,345. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,729. Asebehlatshe ijekiseni yakuqala kuphela sebefike kunkulungwane ezingamakhulu phose amane 388,021. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezingamachumi phose ayisikhombisa 69,992. Kusenjalo lanxa umkhuhlane lo ungakahlaseli kakhulu emaphandleni, abanye bathi lokho kulakho ukutshintsha ngoba izakhamizi eziningi zingathathi amanyathelo okuzivikela akhuthazwa ngabezempilakahle afana lokugqoka amamaski lokuqhelelana. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ophatheke njalo kwezombusazwe yena obesemakhaya ematopo.
Emaphandleni nginanzelela ukuthi abantu umkhuhlane lo weCOVID-19 kabalandaba lawo. Lapho bengihambele khona semakhaya esigabeni sematopo benanzelela ukuthi abantu abagqoki amamaski, abantu basondelelana, abamaintain social distancing, akula sanitize kakulani. Indawo bengihambele kuyo nanzelela ukuthi bekuyini ngedwa ke bengitholakala ngigqoke imaski. Okungangokuthi abantu bemakhaya ke kabawunaki ke umkhuhlane weCOVID. Kuyimpilo yansuku zonke nje abantu babhizi emasimini bayavuna, abanye ngabasemihlanganweni, abanye ngabenza lokhu lalokho, abanakile nje abagqize qhakala ke umkhuhlane weCOVID-19.
Manje nxa sikhangele uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luyafinyelela yini emaphandleni khona ngapho kade uye khona?
Udaba lokuhlatshwa ke kwabantu hayi emaphandleni ke kalukafiki labo nje bathi baluzwela ke emaredweni kuthiwa imithi ibuyile vele eChina vele eIndia. Ama-frontline workers seqalisile ukuhlatshwa, labadala sebeluphele sebeqalisile ukuhlatshwa lokhu lalokuyana besizwa ama-statistics bekuzwa ke kumaradio. Kodwa ke bona ke abakakubona ukusenzakala abantu abakaqalisi ukuthi bahlatshwe khona ngale makhaya.
Bakhangela njani udaba lona lolu olwe-COVID-19? Bayazwisisa na ukuthi kuhamba njani? Balolwazi olweneleyo?
Ye, abantu emaphandleni ulwazi balalo, bayakwazi ukuthi lo mkhuhlane ukhona, bayakwazi ukuthi lo mkhuhlane unjengombhuqazwe njalo. Kodwa ke emakhaya ke kukalutshwani ke ukuthi kube lo muntu ke ogulayo lo mkhuhlane. Bakuzwele ebantwini ke abasemadolobheni, yikho lapho umkhuhlane okhanya ubhahe khona kakhulu. Yibo ke ngapha emakhaya hatshi akula muntu otholakale lawo umkhuhlane. Kodwa ukuzwisisa abantu bazwisisa, bayakwazi ukuthi umkhuhlane okhona, bayakwazi njalo ukuthi kulenhlelo okumele zilandele lwezintshazana lezi ke ezokugqoka amamaski lokusanitayizwa ke lokutshilana isikhala abantu bangasondelelani bangathimulelani bangaphefumulelani bayakwazi konke khona lokho. Kodwa-ke ngibona ke ngenxa yokuthi ke abakakubona ukusenzakala, baluthwani ke abantu abatholakala ke belandela ke zenezo izinqumo kumbe izixwayiso ke ezikhona.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo esiphatheke kwezombusazwe njalo uke wafika emaphandleni ematopo. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye akhululwe inkantolo ye-High Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso ibheyili ngemva kokuvalelwa entolongweni okwenyanga. Abasolwa betheswa icala lokubangela udlakela beze betshengisele phandle kwenkamba yebulawayo police station ngenyanga edluleyo bekhonona ngokuthi umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo uyahlukuluzwa. Ibandla leli liqhube umkhankaso ebulenjini be-intanethi ogqitshwe izolo lapho ebelisola khona ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo kazulu. Igqwetha labasolwa umnumzana Prince Butche Dube utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uMahluli uthe kumele babhadale imali efika kunkulungwane ezilitshumi 10,000 Zimbabwean dollars ngamunye njalo bazibike emapholiseni kabili ngeviki.
Bakhululiwe ngebheyili bonke ngu-9. You'd remember ukuthi abangu-7 bangikhona babencishwe ibheyili enkundleni kamanje and therefore namhla bekungena i-appeal yabo because sasi-appealile against i-decision to deny them bail. And then ababili bangikhona babevele bengazange ba-apply kumanje ngaleso sikhathi ba-applyelwa labana abanye bangu-7. So ama-cases angikhona omabili angene kanye kanye that angene before the same judge today. Our appeal was upheld. In other words, isinqumo sikamanje sokubancitha ibail, ujaji kavumelana ngalaso, wasibeka eceleni wasebanika ibail.
Kuyini okusalungiswa kathesi?
Ngokwazi kwami abakaphumi. Okwenzakalayo ukuthi ujudge nxa enganika umuntu ibail uyabhala iorder iorder leyo kufanele ukuthi iyethayitshwa ukuthi ingakathayitshwa kuyathatha isikhatshanyana mhlawumbe ilanga kumbe amalanga amabili nxa ingathayitshwa ujudge ayisayina ke then only then can somebody go and make a bail deposit
ilanga lokuthi ukuthethwa kwecala labo kuyasungulwa nini selilalo
hayi asikabi lelanga langkhona okwenzakalayo ukuthi belibona kade be-appear enkundleni kamanje for i-remand so ke abajujisi bathembisa ukuthi ama-investigations asephelile ngaleso sizathu kusukela kusasa mhlawumbe siyafika i-Friday bathembisa ukuthi bazasinika ukuthiwa ngama-state papers ukuthi lathi silungiselele ukutholisiswa kwecala ngaleso sizathu-ke sivumelane labajujisi ukuthi icala lidluliselwe phambili to next week next week yikho lapho esizaphuma khona lelanga lokuthonisa icala ngoba kathesi besingake sikwenze singakatholi ama-state papers ukuthi sifake ilanga ukuthi icala liyathoniswa nini
babekhonone njalo ngokuchaywa lokuthi abanye balimele kumele bedinge usizo lokwelatshwa kwagcina kwenziwe yini lokho njalo solwaphela lolu daba kumbe lalo lokho lukhona emthethwandaba
ngagcina sicele ukuthi bayehlolwa ngabodokotela kwenziwa khona lokho kwabhalwa ama-medical reports atshengisa ukuthi babelimele kangakanani umanji wayethe khona nxa sokulethuba behambe beyiripota emapholiseni ukuthi batshawa ngobani then kuvulwe amacala athize against abantu ababatshayayo so ke kutsho ukuthi njengoba sebeyaphuma amasuming ukuthi they'll pay bail so njengoba sebeyaphuma kutsho ukuthi they'll be able to do that
Umnumzana Prince Buche Dube ligqwetha lenhlanganiso yeAbameli Human Rights Network yona emela amalunga eMthwakazi Republic Party. Lokufuthelana kudalela eSenate phakathi kukamphathi ntambo wezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi lo Senate weMDC umnumzana Khaliphani Phukeni ngemva kokuba uZiyambi ethese uPhukeni icala lokuba lenketha bechavi itribalism lokho kwenzakale ngemva kokuba umnumzana Phukeni ebuze ukuthi kungani umongameli Emmerson Mnangagwa eloke engakakhethi umsekeli wakhe kulandela ukuthiya umsebenzi kukamnumzana Kembo Mohadi ngombimbitho esetheswa amacala okuganga labafazi babanikazi Uphukeni uthe ukungagcwaliswa kwesikhundla sikaMohati kuchiya uZulu weMathebelelendi engelamuntu omelayo kupresidium yeZanu PF lakuhulumente. Uphinde wasola ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okuza kwenza uMnangagwa abe lamandla okukhetha abasekeli bakhe hantshi ukuthi bavotelwe ngoZulu njengalokhu obekuchiwo isisekelo esalotsha ngo-2013. Uphukeni uthe inyathelo leli livimba abesifazana labemihlobo emilutshwana abafana lamaNdebele ukuthi labo bangene esikhundleni sikamongameli. Lokhu kucunule uZiyambi wathi uPhukeni kayisiso sikhulumeli sabantu bemaNdebeleni njalo uthe kumele achiyane lemikhuba elenketha bechabi phakathi. Lanxa uPhukeni engathandanga ukukhuluma ngalolu daba sixoxe lomgcini sihlalo MDC eMelika umnumzana Denmoyo
kuyajabulisa kakhulu ukubona amasenator afana lo senator Phukeni akwazi ukuthi bamele abantu eParliament bangaphombi ukuvumelana lento yonke nje ephoselwa nguhulumende yiyo esithi yi-true opposition ke le esiyibonayo yenziwe nguPhukeni ngokuchallenja uZiyambi okwesibili kuliqiniso ukuthi uMnangagwa akaka-replace u-vice president Mohadi and kuyasima ngaza thina abaningi ngoba traditionally vele u-vice president ngumuntu ophuma eMathebeleland into okwavunyelwana layo ngesikhathi sabo se-unity agreement labomqabuko uJoshua Nkomo ukuthi u-vice president uzophuma emathebeleni kuzapho. So by default umuntu wasemathebeleni ma engu-vice president kusho ukuthi abantu bemathebeleni bale representation ku-presidium. And ngakho ke since uMuhadi waxotshwa noma ngathi wa-resigna ngezikandali zakhe, abantu bemathebeleni abaselalo i-representative ku-presidium ku-government. So ludaba oluhle kakhulu engilizwe uphugene luveza lapha. And njalo futhi ngizwe lwela labesifazane.
Kahle kahle moyo ibandla lenu limi ngapi kudaba lwebhilile, ngoba sibonele sehlukana ku-House of Assembly omakhuphe besala ukuyivotela la ku-Senate, sizwa kuthiwa lidabukene phakathi ibandla lenu.
Mina ngeke ngikwazi ukukhulumela iposition yeparty kule amendment bill number 2 njengoba ngingasu spokesman weparty. Lami ngibona ama observation afana lawakho onalawo ukuthi ukuvota esikubone kusenzeka ku-National Assembly la ku-Senate kuhlukene phakathi kwabantu be-MDCT. I think kodwa ku-Senate ngibone abaningi bevumelana ukuthi hayi abayisapoti i-amendment bill number 2, even though abanye bebesithi kukhona okuthize kuleyo amendment esingathi sivumelana lakho, okufana loku-increase i-quota yabomama le-youth ku-representation. Kodwa vele into ku-constitution yacho ukuthi gender parity abantu besifazana babe fully represented in the same manner lamadoda. Going back to amendment bill number 2 lo, sibonile ukuthi bekungela kuzwana ngingatsho uma kuyo ku-National Assembly ikakhulu ngoba kulabanye ku-MDCT ababona kungathi kufanele ukuthi bavumelane lokwenziwa yizano. From a political point of view, thina si-opposition. Yes, hayi ukuthi siphombuku opposer for the sake of opposing, kodwa kukhona ezinye izinto esingeke sivumelane lazo esizibone ezikule amendment bill, ezifana lokhetho lwamajaji, ngoba siyibona thina kuyinto ephazamisa i-democracy.
Umnumzana Dan Moyo, ngomgcini sihlalo we-MDCT eMelika. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeSim Life ithi inkampani yakwele China iPayfa Investments yona etheswa icala lokugepha amangcwaba abantu esigabeni selinde ewanke iyalilandula leli cala. Iphephandaba leChronicle lithi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini usemise umabhalane wedolobho uTown Clerk umnumzana Roni Dube umsebenzi ukuze aphenye amacala abhekane lawo agoqela wenkohlakalo lokwehluleka umsebenzi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngibonanihlanibonanihlanibona umsakazi we-27 ngiyabingelela njalo ngu-SJ Dube akomuke komasente eplumtre. Ngiyabingelela kakhulu izihlobo zami endlini, ngibonge kakhulu ukungena ku-Studio 7. Ngithi linjani lonke. Mina ngilokukhala ngezinto ezenzakala ekhaya, nokuhlala ngihlala lapha eMzansi e-South Africa. Kunento enje kubakhulu bethu khona ngale amabandla wonke nje. I'm sure abakwenza ukuthi uma bengena eParliament bekhuleke noma benze inhlangano bekhuleke. That's why uthole ukuthi khona izinto zonke azihambi kahle. Nanko manje ngithe ngiyabheka nje indaba ye-MTC Alliance. Sebeyakubona manje ukuthi into ababeyenzile vele yayi-wrong. Bawinampela endaweni eziningi emandebeleni, kodwa bayenza into engcolile ukuyathatha abantu abasuka endaweni abangazazi bezoba ngamakhansela endaweni zakithi umthakazi. And manje ngiyabona ukuthi baphaphamisa umthwakazi. Ayisikho ukuthi bazicabangele le nto ukuthi sebefuna ukuthi khona manje kuleyo ndawo ukube ngukhansela wakuleyo ndawo. Baphaphamiswe yithi abakumthwakazi, ngoba sikubonile ukuthi nangu abantu babo bona abafakwayo esikhundleni bahamba beyithathwa. Ungathatha umuntu werusaphe khona lomlethe emandebeleni uzoyenzana? Bazini ngendaba emandebeleni? Into leyi vele yona ingcolile vele yenzwe, yayenzwa i-alliance ingcole kakhulu. Kwakufanele bekucabange bona ekuqaleni ukuthi kufanele
kufanele makuvotwa vele kukwazi ukuthi kuvotelwa umuntu wakuleyo ndawo ozaba ikhansela noma kumbeni amele abantu bakuleyo ndawo. Mina ngisole kakhulu impela khona beqala ukuphaphama amanzi babethulelene isikhathi sonke lesi ngoba sokuseduzane ukuthi kuvote khona bezama ukuthi besidonsele eduzane. Akulunganga vele, kufanele bevule amehlo ngoba ngokuya kwesikhathi vele isupport izobabalekela ngoba sebehlanganisiwe umthwakazi. Namanje ngisole futhi lesi zami PF engcolile kakhulu kokugcina onguye umngcolo omkhulu kakhulu lapha eZimbabwe. Ukubopha abantu baboshelwane begcwalisa nje indawo zonke baboshelwa ukuthi bayenzeni. Siphakame nje sonke silwe, silwe kakhulu kwenze ukuthi uhambe kulunge. UNkulunkulu emuhle kodwa ngiyabona kuzolunga. Ngiyabonga hlobo zami ngandi kakhulu. Ngibonga uNkulunkulu asibusise sonke amen.
Hi Studio 7, siyabonga basakazi bethu. Mina okhuluma ngonhlanhla se-Eastern Cape e-South Africa. Yes, hayi uhlupho lusekhaya. Uzibuza ukuthi kahle kahle for how long abantu bazosokola kanje. Into eyi-1 engingathi angi-understand kakhulu ngabantu abaqala ama-political parties. Yes, siyayibona i-issue ye-Matabeleland. But i-issue ye-Matabeleland ungayilanda ufuna ukuthi uforme i-party, i-political party ezoba ngemihlobo ye-Matabeleland. Awungeke wayibusa ilizwe eZimbabwe even one day. Why ama-Matabeleland population yamaNdebele incinci kakhulu, incane compared to the total population yabantu bezinhlanga. And the population yamaDepend incane kanjalo ubona ngabo uthina singamaNdebele we are divided. Kanti la ama political parties already asafonywayo. Why wona omunye umuntu angajoyini yona na le party eyafuma ethathe imbono yakhe ifake kule invest kule party already exists ayikhona. Then we aqala political party yomhlobo. Once waqala political party yomhlobo awusivele asozisebenzi. But the reason why asozisebenzi because le lokuze ne political party zobe khona already yabivele ilabantu abalushwane uqale futhi iparty enye ezoqala futhi ukuthi ungabe lolu khuzeni ibe labantu abasupporta umhlobo othile wabantu. And then ekugcineni vele there won't be any progress. Kuyafana nje lokuthi isigidi lesi endaweni eyi-1. The best ukuthi abona la ama-political parties ngaba abantu baba united kubele one main political party. Lakhona futhi i-political party la ingabe imhlobo because I'm sure ekhaya almost 1/3 of the total population ekhona elizweni. And once i-population yaba i-population ebheka imhlobo, but it's not going to have any success even one day. Unless ma ungabe ufuna ukuthi ubuse isigaba, which it doesn't even work.
Njani Studio 7, siyalizwa sibili elikhuluma ngakho laba abantu begovernment balokhu bephethe ukuthiwa imchado imbuthwana amachurchi. Ye abantu kathe sibabuthana ezindlini bayenza amashabhini. Indaba bengakhulumi ngamashabhini ababuthana khona abantu kakhulu uma wandlum abantu bethengisa khona utshwala emashabhini. Abakhulume ngakho konke, ayikhona ukukhuluma ngamachurchi ye amabhawa ye imchado imbuthwana bechiya amashabhini ngoba amapholisa yiyo indawo zabo abanathi akhona ngoba amashabhinda yiwo avuka yiwo amapholisa akhona ahlukumeza abantu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Abamabandla aphikisayo kweleSomalia sebamukele inyathelo likamongameli walelo lizwe elokwesula imizamo yakhe yokwengeza umbuso wakhe ngeminyaka emibili ngaphandle komthetho. Kepha bathi injongo yakhe kahle kahle abakayiqondi. Lanxa eleBotswana lisanda kubumba ikomiti ezaphenya udubo lokudlwengulwa kwabesifazana olubhahileyo, abanye bathi iyasilela limizamo. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe sefeze okunengi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. kodwa abebandla eliphikisayo lama Republicans bathi kabavumelani lombuso wakhe. Inkantolo ye High Court kobulawayo ikhulule amalunga emthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye ngemva kokuvalelwa entolongweni okwenyanga. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.